Umsekeli kaNobhala Jikelele MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe uDr. Samukele Hadebe uthi lolu hlangothi luqakathekile ngoba isizwe singeke sathuthuka nxa uzulu elizweni engaphilanga. Ngakho-ke ethi kuqakathekile ukuthi lapho sekuhlelwa ukubuthaniswa kwemali kahulumende lendleko zakhe i-budget kulandelwe isivumelwano sezempilakahle ese-Abuja Declaration.
Okokuqala siqakathekisa ukubana i-budget indleko ifane lalokho okwachazwa ngaphansi kohlelo lwe-Abuja Declaration, hatshi ukuthi i-budget yelizwe ifake imali encane kulaleyo. Kodwa esokuqakathekisa kakhulu yikubana impilakahle itholwe ngumuntu wonke.
Uhadebe uthi ibandla lakhe lizoqakathekisa ukulondoloza lokwelatshwa kwemikhuhlane esibhahlile kulezinsuku.
Sizaqakathekisa lokho esithi thina yikuhlolwa kwabantu esithi i-screening facilities ukwenzela ukubana imikhuhlane le esibhahlile elizweni lonke jikelele eZimbabwe inqatshelwe ingakaze idale umonakalo omkhulu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Tshelekani Ntungagwa uthi malutshwana kakhulu amabandla ezombusazwe alezithembiso zokuthuthukiswa kwezempilakahle.
Ukubona kwami mina iy'nkokheli eziningi lezi kazilaleli kakhulu, aso bantu abathanda ukucebiswa, bayakwazi konke. Singalikhangela kathesi i-Vinyl slogan sezano, sikhuluma nge-corruption, sikhuluma ngokuba le msebenzi esaliyana ivoti zazithi indigenize empower employ. So abanye laba bakhulumeka kakhulu ngesingathi i-infrastructure.
Okukhankaselwa ngabamanye amabandla ukuba ingane ezileminyaka engaphansi kwemihlanu abazithweleyo kanye lasebekhulile bazokwelatshwa kungekho mbadalo uthi kakukutsha.
Okwakathesi yikho akula lutholutsha. Izibhedlela eziningi lapha mbeni ezinye zikahulumende singasola odokotela. Udokotela uyabengela even ukwenelisa ukuthi ezihambise emsebenzini kumbeni ngemota-ke kumbeni ngemoto yomsebenzi. Izingubo ezikhonapho sezizindala, imithi milutshwana. Ukusila kwabantu kube nzima-ke ma begulile kumbeni kubele lama-extende nalawo.
Okusekelwe nguMnumzana Sambulelo Maseko, isakhamuzi semzini we-Highfield.
Ilizwe linabanye abatrained ukuthi ngamanesi, kodwa bonke bona abasezitilidini abala msebenzi. Ukuthi bazangena njani imsebenzi akulokhulumayo. Njalo ukuthi khona bethu khona nxa expanda izibhedlela zonezo bezenelisa yini ukubhadala omongikazi labo bonke labo ukuthi besebenza khonale emakhaya mbeni ngaphi.
Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthembele kwabenhlanganiso zomhlaba ezitholisa usizo lwemali ngoba isilinganiso esikhulu semali esilusebenzisayo ivela kizo. Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zixwayisa uhulumende ukuba siyingozi enkulu lesi simo. Kumele kube ngumthwalo kahulumende ukunakekela impilakahle yezizalwane zakhe. EleZimbabwe lilokhu lisehluleka ukufinyelela isilinganiso esavunyelanwa yinkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika sokuba uhlangothi lwezempilakahle lutholiswe isilinganiso esisukela kwesilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% semali ehlelelwa ilizwe kubhajethi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.